So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 22 Mpandula 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
May I reaffirm that Zimbabwe is fully committed to the elimination of TB in line with targets set out in the SDGs and the End TB strategy.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzinikele ngokugcweleyo ukumelana lomkhuhlane wofuba owe-tuberculosis okwenze wenelisa ukwehlisa inani labantu ababulawa yiwo eZimbabwe.
Uhlelo lolu siyiprojekthi esiyenzayo thina sizama ukuncedisa nje abasebenza kuzindaba, ama-journalist labanye nje abantu. Ukuthi bancedakale ukuthi babekwazi ukuthi ngenxa sibala izinto baphepheni kumbe sibona into esikhulunywayo babekwazi ukuthi lapha engxenye ngamanga.
Umthethandaba kamanje oweHarare wedlulisele phambili udaba lokugwetshwa lo wayengumongameli wezenkeza West edalela iPhalamende uMnumzana Job Sikhala ecaleni alethiswayo lokutshotshozela udlakela.
Owake waba ngumongameli wakwele South Africa uMnumzana Thabo Mbeki uthi kumele abamabandla ezombusazwe aweZimbabwe athi elezanu PF lele Citizens Coalition for Change ahlale phansi akhulumisane ngokubuswa kwalelo lizwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wele Zimbabwe uthi uhulumende wakhe uzinikele kulwiseni umkhuhlane wesifuba owe-tuberculosis okwenze wenelisa ukwehlisa inani labantu ababulawa ngumkhuhlane lo eZimbabwe. Uhulumende wakhe esemhlanganweni obona ukulwisana lomkhuhlane wesifuba owe-tuberculosis phansi komhlangano omkhulu owe-United Nations General Assembly oqhutshwa eNew York, eMelika.
May I reaffirm that Zimbabwe is fully committed to the elimination of TB in line with targets set out in the SDGs and the End TB strategy. We continue to prioritize equitable access to TB prevention, quality diagnosis, treatment and care services for all Zimbabweans.
Umnangagwa uthe uhulumende wakhe uqakathekise kakhulu umsebenzi wokumelana le-TB osekwenze ukuthi ilizwe lakhe likhutshwe emazweni angamachumi amabili lamabili akhokhelayo kuluhlu lwabhekane lodubo le-TB emhlabeni jikelele. Umhlangano womanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations General Assembly oqale ngomvulo ukhangele indaba ezitshiyeneyo ezigoqela ezomvikela, imbuso yontando kazulu, ukuthula ukuguquka komumo womkhathi lokunye. Siya okwenzakala emhlanganeni lo, iStudio 7 ixoxe loMnumzana Nhlanhla Moses Ncube, ingcwethi ecubungela ezombusazwe ongunobhala jikelelwe enhlanganiso yokulondolozwa kwelungelo loluntu e-Freedom Alliance.
Engicabanga ukuthi kungasiphathisa ngelizwe leZimbabwe obukhulunyiweyo engibone kusiza ku-Afrika yindaba yama-SDGs, ama-Sustainable Development Goals. Engicabanga ukuthi ama-sustainable development goals lawa okuzinjongo zokuthi kuze kube lentuthuko elekusasa even ezangena kwenye i-generation kuyini okumele ukuthi kwenziwe okuzakhakela izinto ezinjengalokho komkhathi kumbe climate change, izinto zokuthi kwesulwe ubuyanga. Yikho engibona ngathi kuyabe kungasisizwe
amazwe amaningi ase-Africa ekhala ngokuthi afuna ukuthi lawo athole isihlalo kukhansili ebona ngezokuvikelwa e-Security Council. Ubona ngani lokhu kungenzakala nabo?
Ukukhala kwamazwe e-Africa lawa ngicabanga ukuthi isikhalo sawo sizagcina silalelwa. ngendlela yokuthi ungakhangeli Eastern Bloc iRussia labanye sebesenzo BRICS lawa amanye amazwe asezithola lawo engathi afuna ukubonakala engathi afuna ukuthi wona lamazwe lasentshonalanga bafuna ukuthi babonakale ngathi iAfrika labo bafisa ukuthi ke ibe right so kungenza ukuthi agcine ephumelele amazwe wona lawa into leyi iphehlwa njalo ibondwa yikuba lenhlangano ezinjengabo BRICS zone ziyana so ngicabanga ukuthi khona kungasiza uhlupho yikuthi iAfrika indlela ehluleka ngayo yona vele kwezomvikela iyodwa angazi ke ukuthi okuzayenza nxa isingene ku Security Council leyana ibisisenza izinto ngendlela kungabe kuyini
namhlanje ekufeni sizwe umkhokhe umongameli weZimbabwe uMnangagwa ekhuluma emhlanganweni owe TB ukubona njani isikhangela kakhulu ezempila kahle eZimbabwe
kuyi ngumbiko omuhle ukuthi kuthiwe iTB izakwelatshwa endaweni zonke iTB ingumkhuhlane ohluphayo kakhulu kakhulukazi elizweni lakithi kodwa ke nxa sikhangela isimo sezempila kahle asitshengisi ukukulungela ukuthi kwenzakale ngale indlela ngoba kumele nxa bezakwelatshwa abantu laba kube lemithi njalo imithi yakhona itholakala kuwona lawa amazwe uhulumende angezwani layo awathethisa izibhedlela zifile izimota ziyabe zingekho ezokuthi kuyesizwa abantu le personnel futhi iyabe ingekho singathi izisebenzi ngaleyo ndlela umbiko muhle kodwa ukwenziwa kwawo yikho kungabe kuyikuthi akukho uyabona ukuthi kufana lokuthi umzali othi nzali ithengele izwithi bantu abami ngumbiko omnandi ongenza abantwana baqalise lokuhlabela ingoma babagijime sebezizwa belomdlandla ukuthi kukhona okuzakwenzakala kodwa ekucineni kungaphuki lutho
lo ube ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube ongunobhala jikelelo wenhlanganiso ye-Freedom Alliance ekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa.
Umthethondaba kamanje oyarare wedlulisele phambili udaba lokugwetshwa lowayengumeli wezengeza west edalele ephalamende umnumzana Job Sikala ecaleni aletheswayo lokutshotshozela uDlakela. Umanji wehluleke ukuza emthethondaba namhlanje sithi obe komunye umhlangano. Umlandelozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umthethondaba lo uthi isinqumo ekuthoniseni kwaleli cala sizakwethulwa ngolwesibili weviki ezayo okutsho ukuba uSikhala uzaqhubeka esejele selokhu wavalelwayo ngomnyaka odluleyo. USikhala wetheswa icala lokutshotshozela uDlakela ngesikhathi kusenziwa ukhetho lwama-by-elections endawonye lomeya wedolobho leshitungwiza umnumzana Lavumo Maiko. Igqweta likaSikhala umnumzana Fred Masarirevu uchasisele intatha lezindaba okwenzakale emthethwandaba namhlanje.
We now have lost count more than 10 times. Our legal team here has applied for bail here at the Magistrates Court.
Wetheswa icala leli elokutshotshozela uDlakela njalo wetheswa ndawonye lomeya weChitungwiza umhlonishwa Lavumo Maiko sencitshwe ibail okwedlula ichumi.
Uqhubeke esithi kusobala ukuba uSikhala kalacala ngendlela lokho eqhubeka esejele yena engakagwetshwa kumacala wonke womathathu awetheswayo.
We are also equally shocked as to why he's still in custody for this long, considering the fact that he was arrested more than a year ago. The manner in which proceedings have been going on, the delays that have been happening, is obviously contradicts the right to free trial as enshrined in the Constitution.
Siyamangala ukuba kungani elokho esejele yena wabotshwa kumnyaka odluleyo lokhu kuphazamisa ilungelo lakhe elikusisekelo sombuso.
USikhala ubotshwe ngomnyaka odluleyo ngesikhathi emela ilunga le-CCC unkosazana Mo Blessing Ali wabulawa ngabacashengelwa ukuba ngabasekeli be-ZANU-PF. Kulamacala amathathu asemthethwandaba abalisa elokuphehla uDlakela, ukufuna ukuguqula uhulumende lelokufuna ukuphazamisa umsebenzi wamapholisa. Ngokomunye udaba, amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change CCC ayisikhombisa 7 abikwa egxotshwe umsebenzi uhlangothi lukahulumende olubona ngenhlelo zokulumukisa uZulu ngezengculaza olwe-National AIDS Council. Isizathu kuyikuthi baphatheka kukhetho bemele ibandla leli bengama-polling agents. Abantu laba bebesebenza ku-Ward 7 eMzwezwe esabelweni seMashonaland West. Lokhu kubikwe ngelinye ilunga le-CCC eMashonaland West elingathandanga ukuvezwa igama ngoba lisithi kalivunyelwa ukukhuluma lento lezindaba. Imizamo yokuthola okuningi kusikhulumeli se-CCC uMnumzana Promise Mkhwananzi lo msekeli wakhe uMnumzana Gift Siziba yehlule ngoba bebengaphenduli imibuzo ethunyelwe i-Studio 7 njalo bengasabeli umakhalekhukhwini. Umholi we-National AIDS Council uMnumzana Bernard Madzima uthi kungamanga ukuba inaki ixotshe abantu laba.
Muzeze is under Chegutu District and National AIDS Council in Chegutu District has got one employee, a district AIDS coordinator for Chegutu, who covers Chegutu and Norton. I don't know the motive behind this.
Imuzwezwe iphansi kweChegutu District. Endaweni leyi sinesisebenzi esisodwa. Abantu laba kabasebenzeli thina. Angazi ukuba kwenzelwani lokho.
Iyaqhubeka iphuma imibiko yokuhlukumezwa kwamalunga ebandla eliphikisayo le-CCC ngemva kokhetho. Wona esithi lokhu kwenzelwa ukuthi bamukele impumela yokhetho abathi kaliqhutshwanga ngemfanelo. Ibandla le-ZANU-PF labomthetho bayakulandula lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Owake waba ngumongameli wakwele South Africa, uMnumzana Thabo Mbeki, uthi kumele amabandla ezombusazwe aweZimbabwe athi eleZANU-PF lele Citizens Coalition for Change ahlale phansi akhulumisane ngokubuswa kwalelo lizwe. Lokhu kuza kulandela ukhetho olubikwa lungaqhutshwanga kuhle ngoNcwabakazi. Umbeki uthola amazwi ese-New York okwele-Melika ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano we-United Nations General Assembly ekhuluma labomsakazo we-SABC izolo. Umbeki waphathisa kakhulu kusivumelwano esenziwa phakathi kwe-ZANU-PF le-MDCT esabumba uhulumende omanyano owagcotshwa ngomnyaka ka-2009 eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba, iStudio 7 ixoxe loMnumzana Rejoice Ngwenya oyingcwethi yezombusazwe ezimeleyo.
UMnumzana Mbeki ukhuluma engumuntu owaziyo lapho esivela khona ngoba ngo-2009 lo-2008 nguye owayesihleli esihlaleni sobukhosi e-South Africa. Ukukhuluma kwakhe ukuthi ukhulume njengomuntu omdala yini kakusoze kwenzakala ukuthi uza ukuthi ayithi bhadla ingakathi nathi hhayi yena mnanga kwawena izinto zingazihambanga kuhle. Kodwa nje iyakhuluma ukuthi hatshi nga kula bantu abakhalakhalayo kumbe ngojini weZimbabwe ngiyithathe eyimbi iyo hatshi ingcono ihlale phansi, ngihlale phansi njengabantu ngikhulume ngizanane kwenzele ukuthi nilungisise umumo wezinto ilizwe lethu liye phambili.
Sibone uMnumzana Mnangagwa izolo ekhuluma eUnga esithi ukhetho lwaqhutshwa kuhle. Ubona inkuthazo kaMnumzana Mbeki ilandelwa yini?
Inkuthazo le izalandelwa ngoba yini la ngoba ukukhuluma kwaMnangagwa yikhuluma komuntu odithi unqobile. Yasothi akukhulume ekhulumela abantu abakhalakhalayo. Inkuthazo leyi uyikhuluma nje ngoba uyazi ukuthi kungaba le-chance ekube lethuba elokuthi i-started ihlale phansi ku-extraordinary meeting bacubungule i-report yanebus number election report yana. Ngakho hathi akusuze kwalisa ukuthi akhulume into ayikhulumayo. Injithi wanqoba kodwa phela abantu abakhalakhalayo baningi kulalaba abantu abathuna abanqoba. Ngibona ngathi mina hayi inkuthazo yakhona izalalelwa izalandelwa ngoba akuncedi ukuthi abe lokhu ebusa eZimbabwe kulokhu khalakhala lokukhona na mhlaketa.
Sizwa abebandla eliphikisayo abe-CCC bona besithi bafuna ukuthi ukhetho luqhutshwe kakutsha. Nxa sikhangela lapha kungaqhutshwa kutsha ukhetho na?
Lapha ngibona impumelelo
Sibuyela muva kumnyaka ka-2008-2009 lapho kwaba lo hulumende womanyano khona. Lokhu ubona ngani yikho okungaba yinto engancedi iZimbabwe ukuthi isuke lapho khona isiya phambili?
Iqiniso ukuthi abantu abakhulumayo bekhonona bekhalakhala ngohulumende womanyano wo-2008 nabantu abakwazi kahle ukuthi ohamba kanjani. Uhulumende lowana yini wazama ukuthi alungisise izinto ngoba kodwa ubuchobe obabukhona uba kumgabeni yibo benza kwaba lamabhanga amaningi kwasalwa phansi wakhulunywa ngazi ukuthi njengoba lami ngangikhona kukhulunywa isisekelo sombuso esitsha sabe ngisizwa hathi asifumanga kuhle kodwa abantu yasithakazelela isisekelo sombuso lethanda yiso esasifanele sisihambise phambili yayinto iyaphuma kuhle sibili kungaba lokunye ukukhalakhala kodwa saba lesi sifundeze ukuthi nxa abantu bengahlala phansi beba bengizani kuyabethikisana kodwa bengahlala phansi bebambe umbono wodwa into ziyaphuma kahle mbona ngathi mina isikhathi isifundo esithi esingasisebenzisa kakhesi ukuze siye phambili.
Lo ube ngumnumzana Rejoice Ngwenya oyingcwethi yezombusazwe ezimeleyo ekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Inhlanganiso elwela amalungelo entatheli ezindaba iyemisa Zimbabwe iphakathi kohlelo lokufundisa umphakathi kanye lentatheli ezindaba ngobubi bokuhanjiswa kwemibiko engamanga ikakhulu ezinkundleni zokuxhumana ezebulenjini. KwaNastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lolu hlelo lwemihlangano yemfundiso lwensuku ezimbili luqhutshelwe kobulawayo. Obona ukuqhutshwa kwalolu hlelo emisa Zimbabwe, unkosazana uHlebenkosi Chabangu Moyo uchasisa kabanzi ngalo.
Uhlelo lo siproject esiyenzayo thina sizama ukuncedisa nje abasebenza kwezindaba amajournalists labanye nje abantu ukuthi bancedakale ukuthi babekwazi ukuthi nganxa sibala izinto baphepheni kumbe sibona into esikhulunywayo babekwazi ukuthi lapha engxenye ngamanga ngoba sokuiminyaka edluleyo sokundaba eziningi ezingamanga kodwa ngoba zabe ziphume kumaphephandaba kumbe emsakazweni kumbe laba singathi ngabo-online media sebe sicabanga ukuthi liqiniso but kungamanga so sizame ukuthi lincede ukuthi sehlise khonokho nje ukuthi umuntu acabange ukuthi liqiniso khona kungamanga.
Intatheli zindaba engene umhlangano wemfundiso lo uMandla Chuma uthi abakufundileyo kubavule amehlo kwezinye izinto ababengazinanzeleli.
Kuqakathekile kakhulu oku ngoba kuyasenza ukuthi nxa sibhale izitori zethu sibhale izitori ezicacayo ezingalahlisi abantu ngoba khathesi sesiphila esikhathini lapha sokule mbiko eminingi eminye yenza abantu badidane ingqondo bangasabe kwazi ukubana okuyikho kuliqiniso yikuphi. So imfundiso yanamhlanje izasinceda ukubana ngase sibhala izindaba zethu njengentatheli sibhale indaba ezicacayo indaba ezenza abantu bahlale besekukhanyeni.
Unkosazana Sukoluhle Mhlanga isakhamuzi sakobulawayo ongene kumfundiso yamalanga amabili uthi iqakathekile.
So i-training yethu ibikhangele ngobubi bemis latest mal information ngesikhathi lesesikiso ukuthi abantu basuka babe le-confusion in terms of ama-messages kumbe information eyabe circulator.
Osakhulayo wezana Nigel Ndlovu laye ongene imfundiso yalamuhla uncoma uhlelo lwemisa Zimbabwe.
Bebesifundisa bekule workshop i-disinformation le-misinformation lendlela esinganqabela ngazo into lezi nxa sisebenzisa imedia kumbe sibala imedia ukuze si identify ama stories la ukuthiwa i-fake news, ukuthi lathi njengabantu abasha even labantu abakumedia singaphombi ukubonakala sesi-circulator information engayisiyo.
Osakhulayo webandla lezanu PF umnumzana Adimaya Masikati uvumelane lo Ndlovu.
Nabe sekuhlelo lwe-media disinformation and misinformation luzasinceda ngokuthi sibekwazi ukuthi information esinika abantu iliqiniso yini, lokuthi abantu bengakhipha information emele bebe lesiqiniso sokuthi information yakhona iliqiniso yini, ukwenzela ukuthi nxa benika abantu banika abantu izinto ezihloliwe ezilohlonzo oluphezulu.
Ngesikhathi eleZimbabwe liqhuba ukhetho kunyanga edlileyo langaphambilini kwalo, lalapho luqhutshwa lamanje selwedlule, kubikwa kusabalaliswa imibiko engamanga ikakhulu ngalezi nsuku sokwanda indlela zokuthola imibiko enkundleni eziningi ezokuxhumana ezebulenjini, sokungasamelelwa imisakazo loba amaphephandaba iningi lingananzeleli ukuthi ingamanga okudale ukuba imisa Zimbabwe iphume lohlelo lokulimukisa uZulu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Umeya wakobulawayo umnumzana David Coulthard usecele uhulumende ukuba ancedise leli dolobho ekudonseni amanzi esuka edamu leNsiza esiya lapho ahlanjululwa khona enxema Waterworks, kuphinde kwakhiwe impompi ezadonsa amanzi esuka edamu leNsiza esiya eNyankuni. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umeya uColthard wenze lesi sicelo emhlanganweni wabosomabhizimusi oqoqwe ngabogatsha lukahulumende olubona ngezamafekithali kobulawayo izolo. UColthard uchasisa kabanzi ngalesi sicelo sedolobho lakhe.
Our short-term solution does not lie in Gwashenkani. Having discussed this with my own officials, our short-term solution lies more in Nsiza. In the city, being able to use Nsiza Dam more efficiently. We own 80% of it, but we draw minimal supplies of water. And there are two proposals on deck. The first is to dualize the pipeline from Nsiza to the Nema waterworks. The other is to construct a tunnel from Nsiza to Inyankum, which is underutilized.
Kanyelela uhulumende asigebele impompi ezizasuka eNsiza siya enxema Waterworks ngoba ubulawayo ukhanyelelana nelodlulo lwamanzi olukhulu kabi.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Paul Sixpence uyasisekela lesi sicelo sikaColthard.
Umbono wami, ngibona umbono kaMayor leCouncil ukuthi kade sibasamelela igwayisha ngani dam bathatha amanzi eNsiza luluhlelo oluhle kakhulu, ikakhulu ngasibhekane lokuthi lo nyaka sikhangelele ukuthi kube le drought, so lokhu kuzakhona ukusisiza kakhulu njengezakhamiza obulawayo.
Umnumzana Prosper Ngwenya esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo naye upha umbono wakhe ngokudonswa kwamanzi edamu leNsiza.
Uzwakala kuluhlelo oluright kakhulu sibili, njalo siyathemba ukubona khona kaba kuthiwa kuzayenzakala, but manje sisakhangelo sokuba kwayenzakala imuva ngihlela ngama-promises izinto ezaziqhumileyo esizikuza khona kubona uhulumeni njengoba ngiyobambe isikhwama uzoyenelisa yini na ukumphathisa umeya lequle lakhe uzibe zifezekeze izithembi zabazenzileyo.
Umphathintambo wamabhizimusi lamankampani unkosikazi Sithembiso Nyoni uthembise ukusebenza lo meya wakobulawayo lo mphathintambo waleli dolobho ukulithuthukisa.
Sivumeleneke manelelamanelekazi ukuthi sizasebenza ndawonye. Sizaba liseko lakobulawayo, iseko liyalazi lapha kumele ufake ibhodo ezini. UColthard angaqamuka uSithembiso angaza kayibambe ibhodo. UJudith angaqamuka uSithembiso kayibambe ibhodo. USithembiso angaqamuka uJudith Ncube kayibambe ibhodo. USithembiso Nyoni angaqamuka uColthard will not hold the seat. But together, as this triangle iseko leli, we will make sure ukuthi ibulawayo, as one of the speakers said, to the best of our abilities comes to the glory of yesteryears, if not better.
Okwamanje izakhamizi zakobulawayo zibhekane lodubo lwamanzi ayavalwa okwamalanga amathathu ukuthi amankampani amaningi lawo athi kunzima ukuzotshala imali kuleli dolobho ngenxa yalolu dubo lwamanzi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to forget. Was a Friday, my sweetie.
Kuhlelo Woza Friday liviki silomculi kamaskandi umkhandozi khandayo, yena osethule idlala delicha ehamba ngegama elithi ithwasa lakomthwakazi. Ibizo lakhe lokuzalwa ngumthokozi Sidube, lumculi udabuka eCholocho kodwa ucula eSouth Africa. Nangu exoxa lo Ntungamile Nkomo owe Studio 7.
Sanibonani sizwe sinyama sizwe sakithi, ngiyabingelela ngingumkhando ozikhandayo osekhiphe ama-albhamu awu-3. Ngizibiza ngumkhando ozikhandayo kulokhu ngizeni albhamu elithi ithwasa lakomthwakazi, okuliqembu elesibili. Abaningi bojijela mhlawumbe besebethawu usekile leli elithi umkhando ozikhandayo. Akunjalo, kusuthi sinama-albhamu awu-2. Ngizibiza ngumkhando ozikhandayo, ngiphinde ngizibize ngethwasa lakomthwakazi. Ngiyabonga isapoti enginginika yona. Nali ithwasa lakomthwakazi lifikile nge-albhamu entsha.
Angena kanjalo mathatha umkhando ozikhandayo. Hayi, kunzima kakhulu bafana. Yabona lo shuni engihamba ngawo lo nyaka, hayi kubi kakhulu. Angihambi ngethwayo, hamba nenjebo, my engineer ngesilungu.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Nje uma ungaya online wonke amadijithali iyatholakala, uthi mkhando ozikhandayo. Liyavela ithwasa, kuphinde kuvele futhi nomkhando ozikhandayo. Ngiyatholakala lapho, ngibuye ngitholakale futhi nakuWhatsApp. Ushoti abangifuna kuWhatsApp futhi 0623745636. Ngiyayiphinda futhi 0623745636. Iyatholakala lapho, kanti ngisezweni laseSouth Africa ngokuhlala nangokuzama okomsebenzi eCosmos City kula engihlala khona.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli?
Njengithwasa lakomthwakazi, kushothi ithwasa lakomthwakazi. Soko isapoti ngiyicela kakhulu komthwakazi, ngicela ukukhuliswa yimi. Akungeke uqhamuke umuntu mhlawumbe kwezinye indawo ethi uzosupporta umculo wethu. Umculo wethu isupporti sibhekelele kini njengabantu bakithi.
Uma nginkinga mina kule ngoma nginkinga babhemu
lo
letemba lokuba liukholisile umculo oka mkhando osikhandayo.
Lo Thabo Kancube isithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.